VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 9 Mbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
njengabo bongikazi bempilo sithi sesidiniwe sesikhathele ngendlela abaphathi bethu abasiphethe ngayo. Khathesi kunje akula muntu ongakwaziyo ukuthi imali esiholayo ayiyenelisi.
Abongi besibhedlela sempilo kobulawayo batshengisela bekhonona ukuthi isibhedlela asiphathwa kuhle emsebenzini.
Sikhuthaza uhulumende kanye nanabo ababekhona kuhulumende lo owayekhona kudala abafanana nabo Jonathan Moyo labo Kasukwere ukuthi hayi alike lisitshile iqiniso ukuthi kuyinokwenzakalayo.
Abemuli izihlobo labangane bananza iminyaka emihlanu selokhu uyitayitsamara oyelwela amalungelo oluntu wanyamalala. Umuntu obekumele ahlolwe igcikwane le-coronavirus esibhedlela se-Wilkin Harare izolo ubikwa ebalekile engakahlolwa ngodokotela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abongi besibhedlela sempilo kobulawayo bebetshengisela bekhonona ngokuthi isibhedlela asibaphathi kuhle emsebenzini. Bathi babanjwa ngamandla ukusebenza insuku ezinhlanu ngeviki kukanti balesivumelwano sokusebenza insuku ezimbili kuphela. Bakhala njalo ngokungananzwa emsebenzini besithi isibhedlela asibanikezi okokuzivikela ikakhulu kathesi okulengozi yegcikwane le-coronavirus. UMathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Umsebenzi umempo ngesikhathi abongi betshengisela isibhedlela sempilo kobulawayo lapho bekhala ngokungananzwa kanye lokubanjwa ngamandla ukuthi basebenze insuku ezedlula lezo abazivumelana lohulumende. Unkosikazi Primrose Sibanda, omunye wabongi abatshengiseleyo, uthi sebediniwe ngendlela abaphethwe ngayo ngabaqondisi besibhedlela sempilo.
Njengabo bongikazi bempilo sithi sesidiniwe sesikhathele ngendlela abaphathi bethu abasiphethe ngayo. Khathesi kunje akula muntu ongakwaziyo ukuthi imali esiholayo ayiyenelisi. Sisavumelana labaqhatshwa bethu ukuthi sizasebenza at least 2 days a week ukwenzela ukuthi lathi sithole isikhathi sokuthi siphumule, plus le mali esiyiholayo iyabe ingakwani sibuye emsebenzini.
Umnumzana Nicholas Chidore, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi abali kusebenza kodwa bafuna ukusebenza endaweni ehlanzekileyo.
Asali ukusebenza but sithi hospital admin abas providing ama resources azayenza ukuthi sisebenze, but sikaba nomuntu otargetwayo ukuthi ngunesi kuphela ufuna ukuthi abe emsebenzini. Hayi, kuwrong. Thina siyabe sithi i-economy leyo iyaffect umuntu wonke. But wena njengo-administrator onko-concerned kuphela ukuthi unezi nguye wedwa sebefuna ukuthi abe emsebenzini, imali uyayithola ngayo, into zokusebenzisa zangkhona bayayithola ngayo. Khathesi abantu bayathatha umkhuhlane esibhedlela, kabaleki problem, kabaleki critical case lapha empilo lani, bona bayazihambela ezindlini, thina amanesi will remain 24/7 lapha esibhedlela.
Umnumzana Even Though Siziba, unobhala jikelele wezina, uthi abaqondisi besibhedlela kumele bazisole ngabakwenzayo bengadli ngempilo zabantu.
Njengakathesi sibesiwa lokuchithelwa amagetsi esibhedlela. Ma amagetsi ecithiwe kuyawuzomele kusebenze i-generator, but yabona ukuthi uyezokuthiwa akula diesel. But amafutha ezimota zabantu abathungamela isibhedlela lesi abekhona, and abanye bakhona balesibindi sibile sokuthi bayasuka esibhedlela bekwazi ukuthi ama-patients namhla the whole day kadlanga. Njenge-weekend besingela kudla kwama-patients, bathi patient kungela magetsi, kungela diesel. But bona abashort ukudla. Thina laba masikhulumela ama-patients sikhulumela ama-basics, isitshwala, i-beans at least. But i-beans zakhona yabona ukuthi azitholakali esibhedlela. So yizi izinto wathi sikhala ngazo.
Umnumzana even though siziba uthi impilo zabo zisengozini ngoba isibhedlela singakathathi amanyathelo okubavikela egcikwaneni le coronavirus.
Sikhangelane legcikwane le corona COVID-19. But akula lutho olwenzwayo ukuthi khona khona uyatshelwa kumbeni liyaba lomhlangano. Abantu bayarely ngalokho abakubonayo kuma WhatsApp, kuma social media, okwenzakala kwezinye indawo of which akuwo safe ukuthi abantu bakusebenzise kona.
Unkosikazi Siphiwe Ncube oyisakhamuzi sakobulawayo uthi bebengakunanzeleli ukuthi abaphathi besibhedlela labo balesandla kwezinye izinto ezingahambi kuhle esibhedlela.
Thina khona sinanzelela khathesi ukuthi besitshona sikhangele lo nesi sithi yibo nesi abangenzi kuhle esibhedlela, but sesikubonayo lathi khathesi ukuthi hayi bona bayibo abaphethe isibhedlela kulamaphutha labo abawenza abangalungisisiwe.
Osaphethe isikhundla somqondisi empilo umnumzana Thomas Nyikadzino walile ukukhuluma icelele esibhedlela ngesikhalazo langokutshengisela kwabongi lokhu. Amalunga enhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association athi avumelane ukuba azaqhubeka esebenza amalanga amabili elinde umqondisi wesibhedlela ophenduka emsebenzini yeviki ezayo ngoba okwamanje ekukhefu. Nimele Studio 7 yikobulawayo. Ningubathabile Masuku.
Sokuyiminyaka emihlanu selokhu owayelwela amalungelo oluntu iTai Tsamara wanyamalala ngemva kokuthunjwa kungazakali ukuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngesikhathi esesihlalweni. Lamhlanje umkakhe unkosikazi Shefra Tsamara ulobe incwadi kumongameli Emmerson Mnangagwa emcela ukuba amncedise ukudinga umkakhe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkakhe unkosikazi Shefra Tsamara namhlanje ulobele umongameli Emmerson Mnangagwa ecela ukuba uhulumende amsize ukudinga umkakhe. Encwadini yakhe uShefra uthi abantu bakhe unokutenda lonenyasha bambuza nsuku zonke ukuba uyise usaphila na lowahatshi ethi into emzisa ubuhlungu. Ethi kungcono ukwazi nxa umkakhe sowafa bamngcwabe kulokuhlalela emnyameni.
Kuyinto enzima ukuthi sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Akulanto enzakalayo. Ngichiye incwadi kumongameli ukuthi asitshele, asincede ukuthi kuyini okwenzakalayo kuye. Nxa wafa sithola isidumbu simbeke, nxa ephila bamlethe.
Lokhu kusekelwe ngumfowabo kaItayi umnumzana Patson Tsamarena othi uhulumende kaMnangagwa ukhanya izifananela lokaMgabe ngokungazihluphi ngokunyamalala komne wabo.
It is very much concerning and disheartening that the government led by ZANU-PF has not done much to address the matter involving the abduction.
Kubuhlungu ukuthi uhulumende weZANU-PF akakenzi lutho ukuthi adingisise ngokuthunjwa komfo wethu. Sisizame ukukhuluma lohulumende kaMgabe lokaMnangagwa kodwa abasilaleli njalo kabafuni ukukhuluma lathi.
And regrettably, our efforts have been rendered fruitless.
Owayeligqwetha likaItayi olokhu encedisana lomkakhe wamanje umnumzana Charles Gwaramba uthi uhulumende akatshengise ukuba uzimisele ukudingisisa ngokunyamalala kwakhe.
It's a tragedy. That's the best way I can sum it. Nothing has been forthcoming. The state has not shown any commitment.
Kunzima, akula lutho oluphumayo. Uhulumende kancedise ngalutho. Siyazi ukuba ludaba lwempilo yomuntu kodwa kabatshengiseli ukuba bele ndaba ngalolu daba.
Bring closure to this matter. It's quite regrettable and it's unfortunate.
Omunye wayesebenza loTsamara phansi komkhankaso weOccupy Africa Unity Square, uCharles Nyoni, ucele uhulumende ukuba angenele.
Sikhuthaza uhulumende kanye nanabo ababekhona kuhulumende lo owayekhona kudala abafanana nabo Jonathan Moyo labo kaSukwere ukuthi hayi alike listi liqiniso ukuthi kuyinokwenzakalayo.
Incitshi kwezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancitshana laye uthi uhulumende kumele azame ngazo zonke indlela ukudinga uTsamara.
Indaba kaItayi Tsamara iyindaba ezwisa usizi olukhulu. Uhulumende weZimbabwe ngeke sithi uzimisele ukudinga lo lokhu ngoba enguye ocatshangelwayo ukuthi angabe elesandla ekunyamalaleni kwalo ubaba uhulumende omdala okamgabe nguye obevamile ngokunyamalalisa lola lo ongabe emphikisa njengoba lokho sibona noma lakathesi uhulumende ukhona asiboni mehluko indaba zokunyamalala kwabantu indaba zokwethuselwa kwabantu indaba zokubulawa kwabantu yonke zibonakala elizweni lezimbabwe
uzamara wasungula umkhankaso wokutshengisela phansi kwenhlanganiso e-Occupy Africa Unity Square labanye bakhe abalwela amalungelo oluntu lapho ayekhuthaza ukwehla esihlalweni kukamnumzana Robert Mugabe amapolisa awezimbabwe republic police ZRP ayehlala embopha lokumhlukumeza ngenxa yohlelo lolu okwakhokhela ekuthini mhlaka 9 Mbimbitho ngomnyaka ka-2015 athunjwe emzini weGlenville eHarare ngabantu abangaziwayo kodwa abanakekelwa ukuthi ngabohlangothi lwenhloli ze-CIO wahle wanyamalala kuze kube lanamhla ngemva kokungenela komthethandaba we-High Court amapholisa we-ZRP ayathembisa ukuba bazamdinga uZamara kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Phunya athi namhlanje walile ukukhuluma ukuthi uhulumende usefike kusiphi isibanga ngalolu daba umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe laye uthe usemhlanganweni uzasithinta engaqeda kodwa kuze kwafika isikhathi sokuya emoyeni engakwenzanga lokho inhlanganiso ezizela amalungelo oluntu ezinjengabo-Amnesty International zithi uhulumende kumele abone ukuba uyaqhubeka ngophenyo lokudingisisa okwenzakala kuZamara ngimele istudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860. La ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umuntu obekumele ahlole igcikwane le-coronavirus esibhedlela se-Wilkins eHarare izolo ubikwa ebalekile engakahlolwa ngabodokotela. Imbiko yethulwe liphephandaba le-Herald enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter kanye lasemsakazweni we-ZBC iveza ukuba lumlisa oleminyaka engamachumi amabili lasithupha yokuzalwa odabuka kwele Thailand ubaleke sokulungiselelwa ukuthi ahlolwe kulandela ukulethwa kwakhe kuleso sibhedlela echisa umzimba ethimula njalo ekhwehlela. Ubikwa esedingwa ngamapholisa. Umuntu lo ongavezanga igama ubikwa wathi engena eZimbabwe wapha ikheli ezimbili zalapho ayeza kuya khona ePomona leMount Pleasant. Amapholisa athi awamtholanga kumakheli womabili. Kunjalo nje igcikwane le-coronavirus libikwa selisabelele umhlaba wonke jikelele. Lanxa ele-China lisithi inani abasebethelelwa leli gcikwane selisehlile. Asebebulewe ileli gcikwane sebesedlula inkulungwane ezifika phose ezine, i-3,800. Ngapha kwele Melika kubikwa umkhumbi wokuzijabulisa olabantu abangamachumi amabili lane abalegcikwane leli usuze wavunyelwa ukufika elizweni. Lokhu kwenzakala inani labatholakala belegcikwane leli liqhubeka likhwela lanxa eleChina lapho kwaqhamuka iCoronavirus leSouth Korea besithi inani labathelelwa leli gcikwane selisehla. Kulesikolo esivaliweyo edolobheni leVirginia ngapha kwele Melika ngenxa yokuthi kulomuntu olegcikwane leli obikwa eke wafika isikolo lesi okubangele ukuthi sivalwe. Uthi eSouth Africa inani labalegcikwane leli libikwa selifike kusikhombisa. Abantu laba ngabake bafika kwele Italy lapho abacatshengelwa ukuthi bengaba bethole leli gcikwane. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane njalo oyingcwethi kwezombusazwe sambuza ukuthi kanti kuyini vele okusekwenzakala khona le kwele South Africa kulandela ukutholakala kwabantu laba abalegcikwane le coronavirus.
Ya igcikwane leli ufika kwalo sokuthi abantu abaningi abasathe ukukhuluma ngokhulumende ngoba ukhulumende manje utshela abantu ukuthi bengethuki yonke into ihamba ngendlela bonke abantu abathinteka ngegcwale leli sebekwaziwa ukuthi bakuphi kodwa abantu sebethuke kakhulu ngoba kusiya ngesikhathi lokuthinta amanamba athinta abantu abatholakala bethethele ligciwane. Ngempela abantu abasakwazi ukuthi bantu bangaki njalo abawuthembe uhulumende ukukhuluma iqiniso.
Kodwa kuthiwa abatholakale bele gciwane leli yilabo ababe hambe e-Italy. Bakhona yini osibazwile abangayanga e-Italy kodwa sebelana?
Angithi inkulumo ngaziphuma bafuna ukuthi abantu becabanga ukuthi laba ababese-Italy yibo kuphela abanegciwane. Kodwa abantu abakuthembi lokhu ngoba siyazi ukuthi abantu bathe bebuya bahlangane nemindeni yabo, bahlangane nabantu abaningi besevele e-Italy. So esesikwazi ukuthi inkulumo ezikhishwa nguministri lo phethe intambo uMkhize uthi yena kuphethe labo kuphela ababese-Italy. Kodwa abantu abakuthembi neze bonke abantu nje ukukhuluma nabo bakutshela ukuthi hhayi la ngamanga nje abantu babanje akunehle kwenzela ukuthi wena bengethuki kodwa bacabanga ukuthi ukubemetheka kwalo mkhuhlane sokudlula ku-10 le ebikhulunywa ukuthi hayi ayise-Italy.
Manje khona ezitolo, emabhawa, emasontweni le ndawo okubuthana khona abantu ngobuningi kuhamba njani? Belokhu bebuthana kumbe sebebalutshwana?
Uyazi ukuthi inkinga ngena e-airport o-Abtambo ngemva kwayizolo abantu abaningi nje abasathembi baphethe amamaski lawo kodwa lanxa ubona umuntu bengayigqokanga kuthi wonke umuntu uzehambe ebuza ukuthi atholakala phi lamamaski. Endaweni ezingani zihlangana abantu abaningi abantu balokhu behlangana ngoba abantu abaningi abakabi nalo iqiniso ngalo mkhuhlane. Abanye balokhu becabanga ukuthi hhayi umkhuhlane wangaphandle awukangeni kahle ebantwini ukuthi bezesithi ukuthi khona labo ungabehlela. Bacabanga ukuthi hhayi into yamachayina kakhulu abathi into yamachayina kodwa lokhu-ke kuyahlupha ngoba abantu abaningi kuyenza ukuthi bengazifikeli becabanga ukuthi hhayi akusoze kufike kibo.
Lo-ke ngumnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo eyingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokunyamalala kuka-Itai Dzamara, intatheli zindaba eyayisingene emkhankasweni wokulwela ilungelo loluntu owanyamalala eminyakeni emihlanu edluleyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inani lasebefunyenwe belegcikwane le-coronavirus kwele Melika selisedlula amakhulu amahlanu, laba labulala abangamathumi amabili lambili i-22 njalo lasabalala izigabeni ezingamathumi amathathu lane 34. Inhloko kahulumende yakwele Sudan umnumzana Abdalla Hamdok ubikwa esinde ekuhlaselweni okwenziwe isigodlo salelo lizwe iKhartoum esidubuke amabhomba endaweni ezimbalwa emizameni yokumbulala. Egypt libikwa liqinisa imizamo yalo yokuvikela imisebenzi yalo yokwethekelelwa kwelizwe ngokusabalalisa imbiko yokuthi lelo lizwe kalilangozi ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus lanxa kulomkhumbi osumisiwe kumfula we-River Nile obikwa ulabantu asebefunyenwe belawo. Kwezempilakahle ngokubona abantu bethwele nzima ukufinyelela usizo lokwelatshwa elizweni lonke jikelele ngenxa yokungamanga kuhle kwesimo somnotho. Kulabo dokotela sebethathe inyathelo lokusungula uhlelo lokuphathisa uZulu ngokuhlola izifo ezehlukeneyo kungelambadalo kanye ngenyanga. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Odokotela laba bakhokhelwa ngudokotela Jeremiah Mamba wesibhedlela esizimelwe eseParktown Hospital esemzini weWaterfalls eHarare. UMamba uthi kuzwisa usizo ukubona inkinga ezibhekana loZulu edabeni lokufinyelela ezempilakahle.
We get people who can't even afford the service itself. They are not on medical aid.
Sihlangana labantu abaningi kakhulu esibona ukuthi abanelisi sibili ukuzilaphisa, abalamali, abakho ku-medical aid. Labo bantu bagoqela abantu asebegugile, abafelokazi, abantu makhaza bonke nje intandane, abantu abaphila lobugoga, labantu abaswelayo nje abanganelisi ukufinyelela ezempilakahle.
Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yamalungelo ezakhamizi eHarare Residence Trust uthi bamukela leli nyathelo ngenjabulo enkulu ngoba lenzakala ngesikhathi umumo ungamanga kuhle ebantwini.
Ngakhangela khathesi abantu abalamali, abantu bayahlupheka. Yikho ke singakhangela imali ekade ichajwa ngodokotela lezinye izibhedlela, ikakhulu ama-private hospital, imali enganelisi ukubhadalwa ngabantu. So nxa amadokotela bezinikela ukuthi bahlole eminye imikhuhlane kungelambadalo, yinto esithakazelelayo leyo, njalo sibachayela izandla.
UMazula uthi ngokuqhubekela kwabodokotela bephatheka kukukhathala komsebenzi lokungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni, abantu sebehlala behlukumezekile kakhulu, ikakhulu abasemzini ehlala abanengi, abagcina bebanjwa ngamandla ukuyazama kubosiyazi lamaprofita ngokuswela imali.
Abanengi ungakhangela kathesi abantu bayafa, abantu kabasenelisi ukuthi baye esibhedlela nxa egula, ngoba kwesinye isikhathi uzwa kuthiwa khona bacharge ama-10,000 bondi, ama-15,000 bondi, uyabe ayithatha ngaphi umuntu ehola amakhulu amane noma amahlanu amadola.
Okhokhela lolu hlelo esibhedlela seParktown Hospital umnumzana Berry Mchenje uthi abantu abaningi ngabalalwazi lohlelo losizo lokwelula umzimba ngemva kokwehlela ingozi loba umkhuhlane owe-stroke olwe-physiotherapy becabanga ukuthi bangeke balufinyelela.
Abantu abanye abakwazi ukuthi unama facilities ababancedisa lema problems abo. Whereas the problem is solvable via physiotherapy. Physiotherapy amadala abantwana yonke ikhona.
Lolu hlelo lubikwa solaziwa kakhulu ukuthi soluthola abantu abavela endaweni ezijene zedolobha leHarare ezifana lemzini weWarren Park, Glenview, Highfields, Braeside, Hedgefield leminye bezophathiswa. Iningi labantu esikhulume labo bathi ngabe iyanda imisebenzi enje hatshi iHarare kuphela, abantu bencedisane. Lolu hlelo lwenziwa ngomgcibelo wakuqala wenyanga, njalo kuqoqwa kuphathiswa-ke ngokuhlola abantu kungelambadalo imikhuhlane enjenge-BP, ichukela, ukunikeza ulwazi lokuphathiswa ngemitshina ye-physiotherapy, ukuhlolwa amazinyo, ukunikeza ulwazi omama abazithweleyo lokunye. Kusukela ngeminyaka yabo-1990 kusiya ku-2000 eleZimbabwe lavela laqala ukubhekana lodubo lokulahlekelwa yizisebenzi zezempilakahle ezifundiselwe umsebenzi lo kuleli ngesilinganiso sokungamachumi athoba minembili ekhulwini okuthiwa yi-80% zisiya kwamanye amazwe eziyabe zifundele umsebenzi lapha zikhala ngeholo eliphansi. Lezi zisebenzi kuqela abongi, odokotela, ama-oncologists, ama-pediatricians, ingcwethi zokubelethisa lezinye izisebenzi zezempilakahle. Umumo ube mubi kakhulu ngomnyaka osanda kwedlula lapha odokotela abasebenzela izibhedlela zikahulumende abakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi kwaphazamisa ezempilakahle elizweni lonke ngesikhathi ilizwe libhekana lokuqhamuka kwezifo ezehlukileyo lapha lalapha ezifana lesihudo se-cholera lezinye. Ingcitshi zezempilakahle zithi uhulumende kumele aqinise umsebenzi wokuvikela imikhuhlane oyo-primary health care lokuhlolwa zifo zingakahlaseli abantu okuthiwa i-disease surveillance, alungisise njalo isimo somnotho ukuze konke kuphathise uZulu hatshi emadolobheni kuphela kodwa nasemaphandleni. Ngimele i-Studio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, imidlalo yobungane ithiye iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders lilabadlali abambalwa abalimeleyo phambili komdlalo walo onkezo ye-Castle Challenge elizawudlala lele-FC Platinum ngempelaviki ezayo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abandlala babalisa unozinti uChris Mverechena, imvimbi uHumphrey Ncube kanye lomgadli uMichel Katswairo kabazange bephatheke emdlalweni wokuzwana amandla iqembu leHighlanders eliwudlalele leqembu leChapunge ngensonto ngoba belimale emdlalweni iqembu leBhosso eliwudlalele leBlack Rhinos kumaviki amabili awedlileyo. Umgadli uPrince Dube lomdlali wesiswini senkundla uDivine Mindirira abenelisanga ukuqeda umdlalo wangensonto ngemva kokuba besuke balimala, njalo lesi simo sichiye umqeqetshi weqembu leHighlanders uMark Harrison ekhathazekile.
Bakhona abalimeleyo okuzamela baphole kungakafiki impela viki ngoba iqiniso elikhona ukuba sobabili leqembu leFC Platinum siwulinde ngamehlo abomvu umdlalo ozayo. Ligcine okwamagama iqembu leFC Platinum ngemva kokudinga abadlali abavela kwamanye amazwe, njalo nikhangelele ukuba umdlalo wakhona uza kuba unzima kakhulu.
Inkezo yeCastle Challenge ixega iqembu eliphakamise isicoco seligi kanye lalelo eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup. Iqembu leHighlanders linqobele eChapungu nge-2-1 ngensonto, njalo abalihlohlelwe ngumkhokheli Dube kanye loPrince Dube, ikanti iqembu leChapungu lihlohlelwe nguPatrick Khumbula. Iqembu leChapungu akukacaci ukuba lizabe lidlala kusiphi isigaba lonyaka njengoba lingazithola seliphendukile kusigaba sePremier Soccer League, nxa iqembu leRentals lingatholakala ukuba lilecala elokuzama ukuthenga imidlalo njengalokho okwaqunywa yinhlanganiso ye-PSL. Lolu daba kumele luhlaziwe yikomiti emele indaba ezinjengaleyo eyinhlanganiso yeZimbabwe Football Association, njalo iqembu leRentals nxa lingatholakala ukuba lilecala eleChapungu yilo elizathatha indawo yalo. Kodwa nxa kungasabanga njalo eleChapungu lizadlala kusigaba seZifa Central Region Division 1. Umqeqetshi weqembu leChapungu Moses Chunga uthi kunzima ukulungiselela engakwazi ukuba iqembu lakhe lizadlala kusiphi isigaba.
It's difficult to prepare well without knowing a winner the season.
Kunzima ukulungiselela ungazi ukuba uqhubekani, yikho kuzamele inkokheli zomdlalo zilungisise lolu daba masinya.
Iqembu leChapungu ligunyulwe kusigaba sePSL nyakenye ngemva kokuphutha imidlalo yalo lisendaweni yesine nxa usuka emsileni. Kweminye imidlalo yobungane edlalwe ngempela viki edlileyo, iqembu leBlack Rhinos libe nguJikilobhanqa 1-1 leleDynamos, kuthi elemanyika Diamonds linqobe leRentals nge-1-0. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Jerusalema, ingoma ka Master KG, sigqibela uhlelo lwethu yeingoma ebisidla uPetu ngesikhathi seKhisimusi. Lokhu ichisa amateki, sikhangeleke inhloko zendaba. Abongi besibhedlela sempilo kobulawayo bebetshengisela bekhonona ukuthi isibhedlela asibaphathi kuhle emsebenzini. Umuntu obekumele ahlolwe igcikwane le-coronavirus esibhedlela se-Wilkins eHarare izolo ubikwa ebalekile engakahlolwa ngodokotela. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa kumbe ekuseni ngo-6:30 lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.